Ngiyathokoza kakhulu ngoba into esifaka lathi sibe ngabantu ababonakalayo ukuthi abantu beZimbabwe labo bayasebenza.
Ukhethwe njani? Kube lokhetho na kumbe isikhundla esiphiwayo?
Yebo, lo umnyaka lo ebesikiwo lo ka-2016 ubungumnyaka kakhetho. Ukhetho ukhetho lwenziwe ekuchuzeni umkhokheli wenhlanganiso kwaba le lokhetho futhi kwama vice president amabili. Mina ngithe sengisiya ku-secretary general angizange ngiphikiswe ngumuntu, so ngingene lokhu esingathi ngesilungu uncontested.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi isikhundla lesi simi njani, kutsho ukuthi usuzaba usenza?
Kutsho ukuthi lapha ngiyabe sengumgcini sihlalo wenhlanganiso le ekhangela amazwe wonke womhlaba, yikho engiyabe sengikwenza okwamanje.
Uyabusebenzela ekhaya yini kumbe uyabuse-Cyprus kona?
Ngiyabe ngisebenza ngisekhaya, ngisebenzela eZimbabwe.
Ye, ungasitshela ukuthi isikhundla lesi nxa sisikhangele singathi siqakatheke okunganani kakhulu kuntatheli izindaba zomhlaba jikelele?
Siqakathekile ngoba yiso isikhundla esiyabe sisebenza ukuhlanganisa ama-press council wonke umhlaba wonke jikelele. Njalo umsebenzi wami kuyabe kungukuthi ngingumabhalane wale nhlanganiso.
Kuyaholwa na? Kuyaphiwa iholo?
Hayi, lo umsebenzi awuphiwa iholo. Umsebenzi wokusebenza ukuthi sisebenzela ama-press council la esasebenzelayo.